Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi ku 22 Mpalakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa.
Lo umkhuhlani we coronavirus obuthukileyo uyamemetheka lula kulaloka kuvela khona.
Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu PF lele PS Zapu Unity Day. Lokhu liqakathekile na leli langa.
Lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabo kwenyongolo nkomo esayina unity accords ngoba yebona umbhuqazo uqede abantu emathebelelenze.
Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase-South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe agoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Bhilitani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Bhilitani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane wecoronavirus uguqukile ngesimo sawo. Uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lo umkhuhlane wecoronavirus obuqukileyo uyamemetheka lula kulaloka kuvela khona. Kodwa ngokunjalo iUnited Kingdom lama scientist kaka uqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane wevirus uguquke usiya ngokuya ngokuya njengoba lakho sikuzwile nje ukuthi eSouth Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho iUnited Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo baziphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hathi kuloke nje kufanana nje le corona nalesi vele siyazi.
Njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe Europe asesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Bhilitani ukuthi bavakatshe, ungasela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokhu njalo umumo unjani?
Amazwe ye-Europe aqale ebusuku lobudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasavakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi zifike emazweni abo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjenge-France, i-Netherlands, i-Germany, o-Bulgaria, Ireland, Italy, lamanye nje. So kumemetheke kwagcwala i-Europe yonke, lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke, labo India, labo Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe le United Kingdom lifihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana le Europe yonke jikelele, sesivalelwe izimota lezi zithwala ukudla zivalelwe lapha emaborder, labantu bavalelwe emaborder, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi sekhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelela kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha langokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hatshi ukudla kuzenela abantu bonke
umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane leCoronavirus ngemva kokuhlolwa iningi lalabo abatholakale belegciwane abangamachumi amahlanu 50 bengabe Harare kulandele abakubulawayo abalichumi lasithupha 16 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili nambili 322
Yebo, mthaka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili njengoba sekuyisikhathi sekhisimusi namhla kuhlelo salibazisa ngokulidlalela umculo siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo abadumileyo abagoqela umhlabeleli osacathulayo ubekezela zalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani libafisela ikhisimusi elichukela silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama
namuhla likhefu le Unity Day leli langa linanza umanyano webandla leZanu lele PF Zabu abasayina lesi sivumelwano ngomnyaka ka 1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebatshonayo okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi sixoxe lophatheke kwezombusazo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ilanga le Unity Day leli lika 22 December lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabo kwenyongolo Nkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazo suqede abantu eMathebeleland so kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa uhulumende weZanu eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi yikho ke kumele ke kube lilanga eliqakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na iyafezeka na bayayifeza na bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo kwi-Unity Accord naleyo ka-22 December lilanga ke bekumele libe liqakathekile kakhulu
ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonokho okuthiwo ngabezana uPF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni kumele kwenziweni
ukubanjwana okumele kube khona okumele kulethwe lilanga lona leli lika 22 December ele Unity kubanjana ukuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha emandebeleni emathebeleland kunye lemidlands kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala hatshi i-tribal imperialism esiyibona isenzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abemathebeleland labemidlands abantu abahlupheka kakhulu e-ground abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalele emuva kakhulu kwezentuthuko ukumele kube le affirmation action eyenziwayo ukukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulombhuqazwe khona kule ground khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba sikhangelele ukuthi le development imgwaqo lungiswe kwakhiwe ama sector ama industries kodwa sikubona kusenzakala enalama industries amalutshwana ngabesele elizweni so wabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo iUnity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulowo mhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke lebandla lakhe lezano PF
kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nqa uhulumende wakhona engasozaphu kumbe owezana
ye abanye uhulumende angeke ngisho ukuthi bangaliphatha njani kodwa ke uhulumende leqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo nguhulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-advocate Nelson Chamisa ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlale ekhuluma ngazo sikhuluma izulu bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama uAgnes Mloyi Sibanda obengusenator ke obekwe izolo ke Lady Stand ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni kungabe isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhethwanga ubomvu obuphakathi
lo ngumnumzana Edwin Dlovu ophatheke kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. MDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lo mhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandlaleli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana idale le-National Executive le-National Council ehlezi izolo ukubana ahlaziye ukuthi kuyini okwenze ukubana lomsebenzi ugcine udluliselwe phambili. Ngomva kokuhlaziya kabanzi ke lamadale womabili kugcina ngele-National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele le ofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014 so ubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces ama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa kukhangelele ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lama province le national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa kusiyatshonela kusasa ilanga then ama provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abesehlola njalo ubana into ecindezelweyo iyiyo nga kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelele kubana wenziwe ngesonto iExtraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela so iphutha aningeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelelo okukhangelele kubana isithuso sonke umuntu
kahle kahle kuyini kwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto
okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelo akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba National Organizing Secretary oyekhona ongasekho lebandla le MDCT lolo luhlu beselulabantu abanye abangena ku Congress ka 2019 ku MDC Alliance njalo kathi beluhlu lwabanye abantu asebaphumayo ku MDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunjenje bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonokho okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-National Organizer uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla kathi-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje unobhala jikelele uyagcina akayenzi uluhlu lwakhe uyagcina lokho akuphiwa ngu-National Organizer so kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungamelanga bekhona kwasokudingeka-ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babemenjani abaprovinces zaziyo ukuthi ayimenjani iy'ngatsha zenational ezikwaziyo ukubana kunational kwakumenjani yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe kwasokunanzelela ukuthi hhatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amanga kuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla
umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi kulesigilamkhuba esithiwa ngu-Douglas Mudenda wayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso usebalekile njalo iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilitshumi lasithupha $16 million phansi komthetho we-Political Parties Finance Act imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lephalamende ibandla le-ZANU-PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha $76 million kutsho iphepha le-Daily News okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 ngu-Alec Nyato okhulumayo ikheze enitshalanyemba kotoloki ngithanda ukubingelela unkosikazi wamamoyo ngibingelele umama umancube udadewethu una-proud nomfowethu iphahla lami uthomas losilamayo ukitumezi nosikukuzile entshalanyemba esibhedlela ukirling emazowe octavia una-arnold entshalanyemba esibhedlela nabantu abami umemkele uphimelo ubrailini usinokuthaba uclaidi but ngiyabathanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu libe ne-christmas enhle lo nyaka senelisi ngenxa yesifo lesi i-covid silapha e-south africa
mbingelele kumsakazi umuhle nakubalaleli ngisifele izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana eplantry kongwanyana emadimbi lapho embuya khona ngisifele ikhisimusi enhle noma nje sivalwe isimo se-covid kodwa ke inkosi mayibe nabo belilala ikhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile
salibonani salibonani ku-Studio 7 ibingelelwa nguRuthi Dliwayo ohlala etsholotsho emsendini thanda ukufisela abantu abami ikhisimusi enhle uBrian, loLilian, loEmedi, mina ngiseGoli eSandton. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina nguBanda Moyo omnyama esigabeni kwaMagama Village. Wathi makhulela wathi 9 kulilima West Plumtree. Hayi mina ngithi uChristmusi walonyaka, hayi liwudle ngokunanzelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhokile ukuthi lingabi libe baningi kakhulu lihlale ngokuhlukana lebathi social distancing, ligezele izandla bakhethe singajabuli isikweqe, ungajabuli ikweqe bakhethe singenele emnyakeni omutsha singabaphephileyo sonke, mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona. Ngithi hayi ngiyabingelela labasakazi bekuStudio 7 abazisakaza bengazishiyi muva, bazikhipha njengoba zinjalo. Ngiyabonga uBanda mina ekulilima West.
Sakazomuhle, siyabonga. Siyafisela izihlobo zethu abangane, izihlobo zami zonke zawongwenya, Sindamazi, uMtimande, uNcube, izikhali zenkosi, uMsweswe, uSodindi, iKhisimusi lomnyaka omutsha oluthukela. Labahlobo bami engiphila labo, ngalibala uMaziwa khona le uMalaba okuholi ngikhona iSindamazi laphana, iphila wethu baba mkhulu wami ehlisi khona pedalo kayi. Ngiyabathanda bonke uJuma Sarich, nawe sesithuvile vuka mfowethu, iSimusi lithukela, uliphephe imfula igcwele amazi yabona. Bakithi izingane kezikhuze zingadlalela emanzini, izingozi siyazisaba bakithi. Iphethe bakithi ngezulu selilimile kodwa yini, uze uNkulunkulu ngxenye ngasibona, asiphume kulolu bhubhane lwendlala. Indlala zuye singumkhuhlane kithi lapha emumovengwenya edaliwa.
Basakazi baStudio 7 linjani labalaleli? Mina bengifuxwayisa umakhupha uthi keke lo ufuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe khahlela phambili, ekhahlela emuva, ikhahlela abashamisa, ekhahlela osebenza labo. Kazame ukubamba ngamandla ephambili nothi lento yenzayo ngumnani kakho layo, kazame ukuhlanganisa abantu nothi ukuhlala lokhu ekuxhamanisa abantu, ehlukanisa abantu. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi bonke beStudio 7, igama uGodfrey wawukhumalo, ngizela eJotsholo eLupane. Msakazi, inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi, zigcwele ama-pothole, ungabheka koBulawayo nakuphi nakuphi, itrada zonke zimoshekile, zingcolile. But uGawula ukhuluma ngesitrada sisuka eBhejini siya Harare. What about isitrada esisuka koBulawayo isebhejini nasesimoshe singagodigodi, silungiswa nini sona? Because I think isitrada esingenisa imali kwezidla zobe izitrada eseZimbabwe asilungiswa, sina silungiswa nini? Ungabheka zonke izitrada eziya kuphi, Nkayi kuphi nakuphi, Lupane, Matopo, zonke izitrada zimoshekile, zechoriso zimoshiya iitrada ziyana ngo-one way, bantu sesiharare. Why nisesiharare kuphele simashonalendi ezimadebele ziyalungiswa nini? Yiso sizuzuzuzuzu sinawo lokho. Zilungiswa nini iitrada zakomthakazi? Azilungiswa kwa zakomthakazi azilungi, sibona lathi singabantu eZimbabwe. Hayi lokho silungise zimashonalendi kuphela, abasilungise lathi ezakithi izitrada, sibona lathi singabantu beZimbabwe. Or ma ukuthi wesika sibone ukuthi senze kanjani, sizimelise umthakazi. Because into yenziwa iZanu PF ayikho right, iyasihlukumeza, iyasibandlulula namandla kwesibandlulula. Asilufuni olubandlulula ezwa iZanu PF aluphele.
Lawo ke kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwenqoba uBiden idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alula mkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 Zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama-Electoral College edlula amakhulu amathathu 306, uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 Zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelo awuphumelelanga embusweni njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotshe umsebenzi njengo uWilliam Barr ubevele esebenzela yena uTrump. Sibona kusemgqotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kunengi okungekho emehlweni abantu angakudiliza njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga yena ubezikhangelela ukuthi awine.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump uthotshozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn. Ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi usekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasozavuse kuza kwenziwa futhi i-election.
UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xathu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland.
Ndana leyo la D esidubela ke uhlelo lothulo namhlanje. kwesibi uhlelo lolamhlanje esikhangele inhloko zendaba sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elinobukhali kwelebhilitane lase-South Africa. Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zapu. Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli i-Congress ahamba kahle. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.